amanzi afuneka kakhulu, ama toilet lawo futhi ayafuneka. Okunye omama lamantombazana bafuna izinto ezinjengama sanitary pads, sanitary wear, ama pens, isepa nama buckets. Lokunye lokho kuncedisa omama ukuthi izinto zabo zihambe kuhle. Lezi kolo ezingu-43 zasekthwa le ngozi leyi. Izikolo lezifuna ama-toilets, ama-classrooms, i-furniture, ama-teachers' houses. Okwakathesi so sikhuluma nje siya-offloader i-7-ton truck yayithwele uchago, ichukela, i-cooking oil, lokhunye nje i-supergate. Abantu laba bafuni ukudla. So nje ngebandla we are concentrating uku-collecta ukudla ukuthi abantu bathole ukudla.
Kwezinye indawo ezifana leChipinge bakhona esike sakhuluma labo bathi kabakalubona uncedo, kabakakuthola ukudla, kabakazitholi ingubo. Ungathini ngomumo owubonayo eChimanimani? Bayaluthola ngemfanelo na uncedo abantu?
Sikhuluma le-CPU basitshela bathi bona bayakhuluma lamasabhuku ukuthi amasabhuku baletha abantu, then bona bahambe nge-staff ye-social welfare nama-NGOs ukuyenika abantu uncedo. Echipinge angikatholi i-information, ngizaba nge-meeting kusasa lo-DA le-CPU Echipinge. Aniyakwazi ukuthi ama-districts lawa ayachiyana. Echimanimani okwakathesi ama roads sekhona, kodwa Echipinge bestruggla ukuthi bavule amanye ama roads ukuthi bakwanise ukunika abantu ukudla. Angizozingicomment ukuthi abantu gabakatholi ukudla ngoba angila information evela kwa DA.